Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgcibelo mhla ka 23 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Isimo Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Ukufa kwamajaha asakhulayo awesikolo se-Siren kwethusa abesigaba seMatopo. Inhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ikhala ngohlelo lokubhalisa amagama kuluhlu lwabantu abazavota.
Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi zile ofisi ekababulanga zithi seziboni ngani mhlawumbe isiyinto yepolitical party ethize enye yamabandla athize nale ibandla elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa kulo msakazo. Isimo sempila kahle kamongameli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai siqhubeka sidala ukudonselana amandla ebandleni leli. Umnumzana Tsvangirai ukwele South Africa lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane kodwa uthiwa usesizwa ngcono. Abanye abasekela leli bandla bathi kumele adedele emuva ukuze aziphumulele. Kodwa umbuzo okhona ngothi njengoba elabasekeli abathathu unkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Elias Mudzuri lomnumzana Nelson Chamisa ngubani ozamelama. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, esingakutsho nje ukuthi ngendlela embona ngayo mina ivele indaba yahle yonakala ekuqaliseni laphana ngesikhathi ufakwa sabathathu. Sizakhumbula ukuthi emva u-Brave Vice President umama Makhube washo ukuthi wafaka umduli wabuka wafaka uChamisa. Ilathi insoro yahle yonakala khona. And kathesi ngenxa yokuthi uba uzange umuntu ogulayo and ngimfisela ukuthi nawe uyaphila kodwa-ke sokhangaso siba le nkulumo eziningi ngaye. Kodwa ngase siya sibule eqinisweni ukuthi sibambe into ngeqiniso laso. Xa kuyikuthi njengoba kungabantu abe-athletizayo ukuthi i-Afrika izinto zedemokhrasi ngokugcweleyo. Ekukuthi ukuthi whatever happens. Ngabe ngafisa ukuthi engxenye ebhithini sekumtsvangirai esile ukuthi athike ukuthi suka kunye muntu. Ekukuthi ukuthi befake umama Makhulu. Ngoba umama Makhulu le-history enhle abhosi ukuthi from 1999 to 2000 years old abantu bebulawa reasons one. Umama Makhulu wabambelela ephathini wamsekela uTsvangirai kukho kubona. So ukuthi alezi kusongela abantu abatsha belahla inkaba endala bethi befake umuntu omutsha ngibona ngathi ngokwenza njalo kuzenza ibandlelanathi bengayidabuka ephakathi.
Kodwa ubona engathola yini usekelo unkosazana Khuphe njengoba siyabona sebeqalisile nje ukukhuluma ngoChamisa?
Ngabe sithi abantu basebenzise bakho ingqondo lenqondo zakhupha amakepesi awukuba fruthi ubani uvela ngapho ubani uvela bekufanele ukuthi sibili sesiye eqinisweni. Umama Makhulu bemile abantu bangakhanya ngathi bangakhulela kumsukulo wenjisha yibo okukhathazayo ngoba sengathi kuba ngenjalo sesinazo izikhathi eziningi futhi ukuthi umama Makhulu from 2000 wemsele ubabuTsvangirai wangabi le ndaba kune izathi sihlahle kulata abantu senza kodwa wamisiwaminisekelwaeziyaokuzokubali ukuthi nxa abantu be-MDC bengabantu abathembekileyo abafuna iphathi iqhube esilana bebali umama Makhulu besi bamsekele
Hello, ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukufa kwamajaha amabili awesikolo seSirin uMelusi Mhlanga loBlessing Ngwenya ngolwesibili kuthiye izakhamizi zemadobo zithithibele. Ababili laba babikwa begalulile edamini leMasiye ngemva kokuba isikhiphe sabo sigenqukile. Sixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front ongomunye wabafike kusanda kwenzakala lesi sehlakalo.
Ngiyabonga baba Gande, sihlangane lesehlakalo esivelele abantwana beSirene akade bekhempile eMasiye Camp. Lapho kutholakale khona ukuthi abantwana abangu-8 bangene kusikebhe, but bengena nje esikuthole ebadaleni ukuthi bebengela mvumo yababalisi ukuthi futhi bayenze lokhu esingathi batontele, bayangena edamu. Isikebhe sasesigalula abangu-2 bafela phakathi, kwathi abangu-6 basika baphepha engozini leyo.
Manje bona labo ababili abafileyo izidumbu zakhona ziyiswe ngani?
Sithe sikoca lezakhamizi ngoba sithole eMasiye kuvaliwe ukuthi sizwe indaba yakhona kude, seze ukuthi zithwalelwe esibhedlela koBulawayo. Ngabona kuse-central ukuthi kuyedingisiswa lokho abakuthi yi-postmortem yesikhiwa.
Izihlobo sezazisiwe na?
Okwezihlobo angeke nguveze ngoba lathi into esiyithole izolo siyivakathele esigabeni seGwanda Valley ngaphansi kwemadobo North. Sikabi leqiniso ukuthi izihlobo sezaziwe, kodwa ngithemba ukuthi sezaziwe ngoba angithi into kathi lesikolo phakathi ogoqe ukuthi bekulala amatisha kade bekhangelela abantwana.
Lina okwenza ukuthi lifike kuyini?
Ngiyabonga baba. IMasiye kuyindawo engenye yendawo ezisemangweni wakithi, kanti vele umgwaqo wethu sidlulisa egedini leMasiye. Sesisizwa lindaba lathi yasithinta kakhulu njengabantu abalwela abantu ezabelweni, sathinteka ukuthi abantwana sebetholakale besiba lomnyama besehlelwa ingozi besifa. Kwasidanisa kakhulu, kwasenza la sadingisisa ukuthi ngabe kuba le ndlela esingetisana ngayo lalaba abalahlekelwe.
Hello-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Liberation Front obexoxa leStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Izakhamizi zedolobho leGwanda sezisole umanisipala walelo dolobho ngokudubula izinja ezitholakala zibhodabhoda edolobheni leli. Uvusi Sizwe Mkhwananzi uyalandisa eseGwanda.
Ikansili kaloku dubula izinja ezihamba emgwaqweni kuliviki, njalo kubikwa sezilitshumi lanhlanu izinja ezezidutshuliwe edolobheni. Ithi kuyenza lokhu ngoba iningi labantu lilunywa izinja, njalo ikhangelele ukudubula izinja ezifika amatshumi amathathu. Kodwa izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi inyathelo likamansipala leli lokudubula izinja mahlayana lingadala ukulimala loba ukufa kwabantu ngoba lezi zinja zidutshulwa emphakathini. Umnumzana Makarapa Dubo ohlala elokitshini leSpiskop North okungela magets uveze ukudana ngendlela inja yakhe eyadutshulwa ngayo.
Umfowethu, mina ngangekho ngangisemsebenzini, ngatshelwa ngomakhelwane bathi hayi Makarapa usudutshulele inja yakho ngaphandle. So inja leyo bathe beyidubulile, inja eyinsikazi yayiqulethe ziyi-3 eziyi-2 zabaleka, njalo bezidubula bazidubula 3 to 4 meters ngaphandle kwendlu yami ongenayadi khona. Njalo lapho babedubulela khona babedubulela kupublic okulabantwana abavele bedlala khonapho. Ngeza ubuhlungu kakhulu because yiyo i-security yami engigcinileyo, because enothi kwakwadutshula umuntu ukuthi ngabe kwakulezinja, izinja zana zazikhona kwakungasuze kube nomuntu odutshuliweyo.
Amapholisa kamasipala adubula izinja kubikwa engafundelanga lo msebenzi, njalo ezinye izinja sezisele zilimele. Umnumzana Thembani Moyo ohlala elokishini leMarriage uthi okwenziwa ngamapholisa kamasipala isihluku. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi iGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi okwenziwa ikhansila kukho emthethweni, njalo baphakathi kokuxoxisana lenhlanganiso ebona ngenhlalakahle yenyamazane i-SPCA ukuze imise ukudutshulwa kwezinja lokhu.
Ya, indaba leyi yabona isilahleka mbijana. Of course izinja akula muntu ongathi izinja eziyiproblem kumele ziyekele, asitsho besingatsho kanjalo, but the way i-council esiyenza ngayo ngokubona kwethu ayihambisani le procedure yokudutshulwa kwezinja. sesithola ama complaints amaningi asoko kuma residents ukuthi i-council ifika idubule izinja randomly ezinye zisebanikazi labantu abazikhangeleyo but zifika zidutshulwe. We've got a resident osehambisa i-issue yaze yafika e-SPCA and i-SPCA yikuprocess yokubo PC council okuyinto kade singayicabangeli. Of course kule need yokucontrola izinja ezi-stray but indlela i-council esikwenze ngayo yiyo esingahambisani layo.
Obona ngezempilakahle kumunicipala weGwanda umnumzana Qhubekani Dube uthi umthetho emadolobheni i-Urban Councils Act ayivumi ukuthi kube lezinja ezibhoda phakathi kwedolobho ngoba zilakho ukuluma abantu. Uthi ngenyanga abantu abathathu balunywa izinja kuleli dolobho njalo kungumlando kamunicipala ukuvikela uZulu ngoba ezinye izinja zilomkhuhlane wobhova. Ngimuvo sisizwe Mkhwananzi wendaba zeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala fowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lo sikomithi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana Moyo.
Ngiyajabula ngiyabingelela amaZimbabwe amahle wherever you are.
Seliqalisile ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni bayabuza abantu bathi lizafika nini?
Okwakuqala ngiza kuthi kufuze wonke umuntu eZimbabwe abekwazi ukuthi sekunohlelo olutsha lokubhalisa ukuvota. Wonke umuntu ubhalisa kutsha. Akunani ukuthi wakwabhalisa kumbe wavota ngo-80 kumbe ngo-1985 kumbe ngo-90 kumbe ngo-2000 kumbe ngo-2013. Khathesi sikhanda i-voters roll entsha okusho ukuthi wonke umuntu usukusela kumongameli welizwe kuze kufike lawe lapho okhona ubhalisa kutsha. Sesiqalisile ukuthi sifake imitshina yethu kuma-ofisi ama-district wonke angu-63 awelizwe leZimbabwe ukuthi abantu benelise ukuthi bafinyele khona bayabhalisa ukuvota. Kodwa siyazi ukuthi nxa sikhuluma ngemaphandleni ama-district lawa makhulu kakhulu okusho ukuthi abanye abantu bengaba lodubo lokuthi bafinyelele ukuthi bafike khonapho ngesikhathi esikhathesi. Ngizanika umzekeliso ukuthi ngikhe ngisuka khona eFlabusi i-ofisi e-district itholakala eFlabusi center wena mhlawumbe yabo suke eShangana kwindawo ekhatshana. Sithi thina hayi ungegcuki kakhulu nxa ungehluleka ufika khonapho. Yazi ukuthi phakathi kwenyanga ka-Okthoba iZimbabwe Electoral Commission izabe sithole imitshina yonke eminingi eseleyo. Leyo mitshina sizayisebenzisa ukuthi sigcwale isitshaha lonke singene sibuye ezigabeni zenu sihlale amalanga amaningi sikufinyelele lawe lapho okhona. Okwakhesi kuthi thina labo abenelisayo ukuthi basike ezigabeni zokurejista uvote abafike ngobuningi babo. Kodwa labo nxa kule nkinga ngaukhathana kakhulu ungenelisi ukufika ungakhali kakhulu hlala ulingiselele ubone ukuthi ulesithupha sakho uhlale ulaso ubone ukuthi ule president ethenzele uhlale endaweni le oyitshoyo kwenzela ukuthi ngaso kuya kuwe sibhalize khonapho.
I-proof of residency ubufakazi bokuthi uhlala ngaphi abantu bemaphandleni bona babuthola ngaphi kuyini ubufakazi bani abamele babuye lapho?
Abantu bemaphandleni bona vele bahlelekile kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu uhlala evillageini ethile engaphansi kwebhuku kumbe elikasobhothile. Ungayiphiwa leyo proof of residence incwadi evela kunduna yesigaba, ungayiphiwa incwadi evela kusobhuku wesigabeni. Kodwa nxa kuyikuthi wena ngokwakho awutholanga leyo ncwadi evela kusobhuku kumbe evela enduneni nxa suyabhalisa, uyakwanisa ukuzihambele wena ngokwakho mathupha ufike uthi hayi bo, mina nginguQhubani Moyo ozalwa esanate esilabhusi udanivela ngaphansi kwebhuli kaLevi maplazi Ncube ukuthi mina ngihlala konabo sibhala phansi wena konabo ukuthi wena yikho oyikho kona senzela ukuthi ungabe lo muntu ngisho oyedwa ozefileka ukuthi abhalise ukuvota
bakhona mnumzana moyo mhlawumbe abangakaze bavote abangakwaziyo njalo ukuthi umuntu olelungelo lokuvota ovunyelwa ukuvota uyabe seleminyaka emingaki
ukuze ubhalise ukuvota kufuze ube ngumntwana weZimbabwe uphinde ube leminyaka engu-18 uphinde ube lesithupha sakho kungaba isithupha sephepha kuphinde futhi kube isithupha sezenge kuphinde futhi kungabe kuyisithupha esephepha konke lokhu kuyavunyelwa kumbe ipassport yakho evalid esebenzayo okungavunyelwayo ukuthi phela ukuthi ube le-license yokudrayiva so ungabala khona lokho the proof of residence yakho uyavunyelwa ukuthi ube uzobhalisa ukuvota yikho esikwenzeka njengekhomishini ukuthi wonke umuntu abhalise kwenzela ukuthi amaZimbabwe wonke ephezu kweminyaka engu-18 enelise ukuvota siyagcizelela futhi njengekhomishini ukuthi izikhathi eziningi sasibona ukuthi omama lama-youth ababhalisi ukuvota awavoti yikho lawo sifuna ukuthi phezu kokuthi siye-encourage wonke umuntu weZimbabwe siphinde futhi sikhiphe ilizwi yokuthi hhayi siyacela bomama siyacela ama-youth ukuthi ukhetho lukhetho lwenu lani futhi libhalise ukuvota ngo-2018 election
bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sikomishi siyabonga
siyabonga kakhulu yedanti
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sikomithi weZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zakogodlwayo ethiwa yona Godlwayo Development Association umnumzana Nkululeko Chuma.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mfethu.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho sizwa kuthiwa kule ndaba ye-BVR engani iyakhathaza. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, kube uhlelo lolu olwe-BVR olusunguliweyo oluqalisiweyo ngomvulo. Sithi nxa sizwisisa lukhanya lolu hlelo kusasebhalisa eklabhusi kodwa bathi bona ngokuhamba kwabo nxa into zihambe kuhle mhlaka-5 October baqalisa ukuhamba emawadini bebhalisa abantu ukuthi bavote. So bathi uhlelo luzaqalisa mhlaka-5 October lisiya ku-20 October emawadini nezindawo ngezindawo khona ngale insiza district leMzimwane district. But okungani kuya kusisane sekuthi ngathikulolunye uhlelo lolu olwesibili olokuthatha izithupha olusungiliweyo ngabe-registry olukhanya insiza south kakhulu lizaqala eli-November. Kuthi lolu hlelo lwezithupha luzaqala November eyikuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota emawadini soluphelile. Kufisha ukuthi bazathola izithupha ithuba lokuvota selidlulile. So kufisha ukuthi laba abangelazithupha khathesi akusize babhalise mhlaka-5 October kuya ku-20 abantili baze bathole izithupha zabo eli-November. So sibonani khonapho ngani akusahambi kuhle. Lokhu kuzenza ukuthi abantu bagcine besele bengabhalisanga ukuvota.
Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo?
Sizama ukuthi njengoba sikunanzelele lokho okuyinto okubuye endlebeni zethu ngemaction ethu namhlanje. Sesizama ukuthi-ke kusa ngomvulo langolwesibili sikhulumisane labe-registry sikhulumisane lakho khona ngale ukuthi mhlawumbe nxa uhlelo lwabo lolu lwezithupha bengalwenza kanye lo hlelo lokubhalisa ukuvota yenzela ukuthi umuntu enithi uthathe isithupha aqeda lapho agijima ayibhalise ukuvota.
Yona inhlanganiso yenu isike yaphathisa yini kundaba ezinje kumbe liyaqala nje ukudibana lodubo olunje?
Udubo olufana lalolu inhlanganiso yethu inhlanganiso esungulwe ngomnyaka ka-2015 kungelakhetho olukhona kodwa inhlanganiso ekhangele ukuphakamisa amalungelo oluntu esigabeni sehlabhuthi kogodlwayo. Inhlanganiso ekhangele ukuthi amalungelo abantu ayaphakanyiswa athuthukiswa amalungelo abantu afana lawana lokuvota amalungelo abantu kwezempilakahle amalungelo abantu kwezemfundo abantwana kwezemfundo kanti nokuqhutshwa kokulinga amathuba okulinganiswa kwabomama. So sikhandele ukuthi-ke le yinhlanganiso engathi ngesikhiwa it plays a watchdog role in playing an oversight and also providing a platform ukuthi abantwana bakugodlwambo omama labantu bonke jikelele kugodlwa isilabhu amalungelo abo aphakanyiswe. So yikho-ke lolu daba siluphethe ngalendlela saluthathela phezulu ngoba kuyabe sokwephula amalungelo oluntu.
Khona kugodlwayo kumi njani sikhuluma nje ngabezombusazwe, liyababona yini bebhodabhoda bedinga usekelo?
Okokuqala, besisemahofisini awezekhizolo ilanga lonke sikhona ngale asibona ngabantu bezebhakile. Kwakhanya ukuthi abanye ihofisi yezekhi le bekumele ibe ehofisini yayo. Izekhi lapho ekhona ihofisi iduze kwahofisi ka-DA isikomiti. So izekhi ofisi yayo kwakhanya ukuthi yona incane ayeneli ukuthi imishini ingene phakathi abantu babe bebhalisa bephakathi kule hofisi. Basebecela ikhansili ye-insiza ukuthi banike ihofisi. Basebesathola ihofisi lapho okwakuyi-constituency parliament office ye-insiza north ezisetshenziswa ngubaba endlula. Manje kwakhanya ukuthi uba kulangaso wasuka kule ofisi. So izekhi yasiphiwa-ke ukuthi ibhaliseke kule hofisi ezisetshenziswa ngubaba endlula. Manje izizakhamizi ngabona azikhululekanga ukuthi ze kule hofisi ekababulanga zithi sezibona ngani mhlawumbe isiyinto ye-political party ethize enye yamabandla ngale ibandla ibusayo. But abantu abayenelisi ukuthi abaseyenelisi ukuyehlukanisa ukuthi hhayi leyi hofisi ayisetshenziswa umuntu oyisebenzisa waphuma sebengahamba bayibhalisa. Abazombusazwe sebeqalile ukukhankasa siyezwa kodwa usuku esihlangana lalo ukuthi eyonsiza north ikakhulu eyonsiza north sizokuthiwa kulabantu abathisela imizi kubangiswana ngezepolitiki khonale ukuthi abanye ngabe-MDC abanye ngabe-ZAPU abanye ngabe-MPP abomduru abanye ngabani onsebethisela imizi. Siyakuzwa khona lokho njengenhlanganiso sesizama lathi imizamo yokuthi ibone ukuthi abanjalo kungaphathiseka njani lokuthi idlame lolo seluqalisile ukuvela lungabuya lunyathele lungabi khona nemizamo yokuthi abantu bafundiswe ukuthi bahlalisane ngokuthula ezigabeni.
Hayi, kubezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Chuma, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamuzi ze-insiza. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula owelupane kuward 28. Umamoyo uthi yena labanye bakhe bazimisele ukuthi bavote ngoba baboni ngani yikho okungabancedisa ukuthi bephume ebunzimeni abakubo obugoqela ukuswelakala kwemali.
Okokuvota hayi esingapha kithi kakukafiki kahle kahle kuseselupani center hayi bathi bazabuya sebehamba-ke ngezikolo ngezikolo. Bayatsho ukuthi sihambeni siyerejista ukuze sivote sivotele sikufunayo njengobana sinenhlupho ezithize sikhala ngazo ukuthi engxenye lezo nhlupho kumbe zingaba lobubelo. Kodwana ekuvoteni khona lapho sizwa abanye bathi-ke amtshini yakhona ayisebenzi kahle ibe ama-fingerprint yanjani njani. So ngingazake ngichaze kakhulu ngoba yinto engakafinyeleli kiyo khona abarejista bathi bazabuya ngoba sakubona kuphephandaba ukuthi ezikolo zethu ngapha babuya futhi ngoNovemba.
Kathesi akula muntu osesiyabhalisela ukuvota?
Hayi, kathesi kakula ngaphandle kokuthi ungayafika eLupane Center.
Uhlelo lokuvota lolu yindaba egudwini khona ngapho eLupane yini? Kumbe abantu hayi abalandaba baziqhobela imisebenzi yabo yangensuku zonke?
Hayi, uhlelo lokuvota yindaba sibile segudwini. Ye, abantu sebedubekile, sebehluphekile abantu bayakhali eminde busuku ngoba into okuthiwa imali imali ukuthi uyi-teachers hayi imali siyilihlo lentwana ayisaboni imali yona leke silayo yona yathandwayo hayi ukuthi uyi-teachers vele kayisabonakali yona
abantu baphila njani khona ngapho bengala mali
kathesi siyathengisa konje siyathengisa kula mabele siyahamba sisithengenisa edorobheni nakutshela bethi imali bayifake efonini hand to hand akusela mali oyinikwa hand to hand xa wena ecocash kutho ukuthi hayi akuselazi nto ongayenzi ma usufika khonapho nge-ecocash ma uthi uyathenga ezitolo nako kulobunye futhi ukuginyaginyana ubucili labo buthize ngoba abantu sesibanjelwa kwafana suzauthiwa ma uthenga i-ecocash ye ma ukhipha i-$100 kuphuze ukhiphe $10 thina udlulisa ye-$5 kumbe ukheshe out imali edlula $5 xa utshela ukuthi thina sifuna vele ukheshe exact ma uthethe impahla ze-$39 make sure ukuthi ukhetha $39 yona leyo oyakuyikhetha ngoba ukuthi sikunika i-change kasilayo leyo mali
izikolo zithanda ukuvulwa kathesi pho abantwana bona babhadalelwe ngani imbadalo yama-school fees
bacotshiwe lami ngilayo khonapho wami layo ucotshiwe khona la ngoba zona izikolo kazilawo wona ukuthi ama-sighting machine la ukuthi sifike siswayiphi kumbe sikekokhethi kazilayo izikolo zonezi ezemaphandleni vele silazo
kodwa uhulumende anti liyakwazi ukuthi wathi abantwana bengaxotshwa bexotshelwa kungabi nemali yokubhadala
ihulumende iyakhuluma ikhona le upstairs but i-underground lapha abantu bazenzela abakufunayo ngoba abantwana ukhuluma iqiniso kuhle abantwana bayaxotshwa la baxotshiwe kuthani sebexotshiwe la izolo baxotshiwe nangani umntwana kathesiuyadakwakho futhi kuthiwe kufunakala imali yesikolo kufunakala imali yesikolo kuthi simali isefonini ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali esefonini a umntwana ngu-grade 7 kufuze ukuthi abhale nxa yelokhu exotshwe exotshwa anti uyabona ukuthi vele ubunzima sesibutheleke kathesi emakhanda le mahlomi siyaphindwa khona nangobunzima obukulonelikiswe
okwake kwathiwa ngukhulumende ukuthi abazali bayenelise ukubhadala besebenzisa imbuzi
lapha bebengakakwamukeli kwathutha nje kungamafungafunga kodwa into yangikhona ayisazange isaphumeleli khona bafuna imali ngqongqo ngokwayo ungababuza bona ukuthi sokubana lina liyasebenza lini imali liyayithola yini bona labo kabayitholi kodwa kithi bayifuna yinini
manje umntwana uzahlala kuze kube nini
ubehambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga sizama khonoko ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhadala esikolo ngoba ukhanya ihulumente sijike ebantwini wena muntu odubekayo ngososaphothe ihulumente
vele le nhlelo zenu leziyane zokuthenga impahla kwele South Africa lizothengisa lakwekelelani
senza i-bartering ngokutshintshisa ngomuntu ngoba imali yona ebantwini kakula sibe sesu siyadinga-ke ayizigayo ezithengayo kobulawayo thina esihambayo singafika khona ngale bethiye befake imali efonini come to lapha nxa ususiya ngaphandle nanxa umuntu ungaze funa olunye ulutheshwa sasihamba siyadinga izigqoko le ngaphandle into eziningi vele ezinye zisekabizivela out imali isefonini uzayitshintshe uyithini uyisa kurani beyitshintsheke
sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo
hayi nami ngibonge kakhulu namhla ngajabula sibili nami ukukhuluma lani sengangena ehlelweni sibili
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Siboniso Moyo Ntandambula isakhamuzi seLupane ku-Ward 28 asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Hayi siyabonga Sithandekile ubelelanga lelihle.
Why isn't he suspending himself?
Honorable Dlozi, please.
Why isn't he suspending himself?
Take your seat, Honorable Dlozi.
And listen to Baba Gatutuzani. 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 Baba Gatutuzani.
Ubaba kaDuduzane sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje isimo sempilakahle kamongameli webandla le-MDCT iba indaba egudwini silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande lilale
ya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.